yananzela ukuthi ama-intengo zempahla ziyaqansa ziyaphezulu. I-fuel iqansile ngamasenti athile mandongalo because i-fuel sikhweza yonke into. Ungangena ezitolo lapha konke ama-grocery labo tudela abantu bakhwezile between 10 cents and 20 cents indawo eziningi. Njalo siyananzela ukuthi vele ifootball abantu balukhwala kudalo kulisi lukhona ukuthi xa uswalipa ugcine i-charge price ephezulu xa ule cash iba nganeno. Kodwa la i-cash isingakuthi yimhlobo nemali akuyibhondi ba slightly higher ma ungabe uthole i-user iyake iyabe ibhalansi. Kodwa iqiniseke ukuthi i-user balutshana abantu abalayo so kabantu abahlukile uzothandi. Ino okukhoza leyo okubange oyimbangela yakhonokho.
Kwakuvele kusenzakala la kuqala kumbe kubuya kathesi lokuqonga kwentengo yempahla?
Hayi, ekuswayipeni vele kwakulo hlupho lokuthi nxa uswayipa intengo yayingathi phezulu. Kodwa ihlupho yokathesi nxa kukhwela ama-price layo phela leyani iyalandela yokuswayipa ukuthi engxenye awawungaswayipa ulutho asengxenye eyi-$5. So lucansile lazo lu-more than $5. So ngilise besilalo. Kodwa esikunanzela kakhulu ukuthi vele intengo zempahla eziningi izamazotari kuyaqansa between 10 cents and 20 cents. So khona abantu kubatholisa zembuthi ikhisimusi yabantu ikhanye ngathi hayi asibe ikhisimusi enhle kakhulu. Njalo vele kushetha kwemali kokuluhlupho ukuthi abantu sebebonge sekufanele ukuhambe kona kaniyoswayiba ngoba ukuthi ubambe imali i-cash ngokwayo ayitholakali. Emabhanga abantu balayina ngokunanzela ukuthi uhlupho esalayo ukuthi njengabantu asiphilayo sibala abantu izihlobo zisemakhaya. Kwesikhathi kwakufuna kube le ntayo ngayithumela ekhaya. Ngezathu ezithile and ekhaya awusoze uthumele ama-ecocash so uyazama ukuthi imali abantu balana kodwa abantu abaningi la ongaziyo ebhenki emabhanga nabantu borekulamakule ndwendo ezinto awusazifudi ngawusaswayipa kodwa kwesikhathi kuba le ntengo sinje ukuthi udinga imali usitole kwenza ukuthi ungetiseke but amalayini akhona hayi vela esabeka and ihlupho senza amalayini kuyafika nje isikhathi sokuthi iminito zingakavala ubona ongasilala ngokuphela amali afana kuma-ATMs ukungena phakathi futhi emabhenki kubuhlungu ngoba ngiya lapha niyafika inike isijumba semali le yamakhe le. Kodwa ubona nxa futhi usithenga ngemali yamakhe uzananzela ukuthi into engaba sithi ngayombe isale i-$25. Nxa uzuthela isijumba samakhe engxa ibe faka $2 bathi faka $2 phezulu. Abanye abantu bahambe bathi hayi asibambi loko imali yamakhe inengakho.
Labana abathengisa phandle ama-vendors eyabo intengo yilokhu iphansi.
Ye, intengo iphansi kodwa-ke wananzelela. Bakhwezile mijana nitabonile abana amavenda bona okwenza kungakhanyi ukukhweza kwabona ukuthi nakuthi ubethengisa amatamatisi engxenye ngedola engu-5 kathese ngaqhubeke idola kodwa ati-4 umuntu ongananzeleyo ngabe ngathi akukhwelanga kodwa kuyabe kukhwela into ngoba usehlise inamba yamatamatisi athengisa ngoba inamba yamaefonyeni yabe ethengisa ngoba inamba yamabhanana ngedola kodwa labana ukuthi akunanzeleleki ngoba babe loko bementeni idola yabo kodwa bezama ukureduce ama-quantities esingakuthi-ke ukuthi vele kuyo ngathi kodwa labantu abaphandle bangcono ikhwele engcono ngoba okwenza ibe ngcono mbono ngathi abantu abathengisayo baningi so la ungakhweza kakhulu abantu bayagcina bengathenganga kuwo laphana ngabona sokuyindlela yokuthi njengoba kule competition mana lami zama ukuya phansi ba abantu babuyekile